ugcina isihlalo wekomiti edale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eyeZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services. Umnumzana Priest Dubeko Sibanda uchasisa abakwenzayo.
Sihamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-constitution yeZimbabwe ku-section 61, ukuthi-ke lawo malungelo-ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale esenzakala. So yiyo-ke i-bill esihamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, siqalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo. Kusasa kuyavuka sisemasingo, sisuke emasingo ngolwesine siyabe seMdali, sesiqeda-ke eHarare ngolwesihlanu. Sibuza abantu ukuthi bona leli bill bayibona njani ngoba ngumthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda olilunga ledale lephalamende emela iBinder North uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu. Okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bill. Okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo i-chapter 12 institution, okusho ukuthi ngeyinye yama-commissions okufuze ukuthi asekele umbuso womuntu wonke, umbuso we-democracy. So-ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo-ke kutho ukuthi uminista kakufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission, ikufuze i-commission izimele yodwa. Bathi uminista kulokho okuthi khona uminista uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu khona ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama-commissioner engasasebenzi kuhle ngoba laba abantu phela ngabantu abaye beqashwe nguminista. Abantu njalo bathi bona uminista kakufuzanga abe lelungelo langamandla ukuthi i-commission nxa isenza i-inquiry yayo uminista ethi hayi manini lingakwenzi lokho, but i-commission kufuze iripote edale lephaliyamende hathi kuminista, ngoba idale lephaliyamende yilo elilabameli babantu. Uminista kakhethwanga ngabantu, uminista akazi wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
Ominista leZimbabwe bayandiswa ngokukhethwa ngokuwazi umsebenzi, bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuliphi uhlangothi lwezombusazwe. Ngakho-ke khona lokhu kuyabangela ukuthi uminista engasebenzi ngendlela. Yikho siyabe singafuni ukuthi uminista abe-involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe-objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe.
Usomabhizimusi osakhulayo uNkomizashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu.
Ekubotshweni kwabonozindaba ngiyazi ukuthi esikhathini akuyeze kwenzakale ngendlela e-right, but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungelanto ayiphambanisiyo. Kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi, lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisikho ngendaba ezenzakalayo, ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi.
Ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandela leyo mibono. Intatheli zindaba kulo umhlangano zithole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi iningi kakhulu. Ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi banobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.